o eyindebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 kuNkwezi 2020 ngifakisebisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonye lafika kwabathoba munemunye 9, kuthi emhlabeni jikelele asebefunyanekwe le-COVID-19 besedlula izigidi ezintathu 3,932,623.
Kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law.
Omanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhizisa indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa ihayikhodi yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhiziswa.
Kwathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengiqalisa ke elami icembu kuthiwa yi-Samu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonekthana lathi obabe funa ukuyenza into zemtshato obenza nabale mcimbi nje siyakwenza konke lokho.
Kuwosa Friday lamhlanje sahamba lecambo elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yi-Samu Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9. Abasebehlolwe ukuba baligciwane lobahashi lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha 17,735. Kodwa lokhu ebengamashumi amathathu lane 34 abafunyene belegciwane kwasinda abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyane belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine 3,932,623, kuthi asebefile emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 271,017. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amathathu 1,349,121. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 54,027 asebefunyenwe beligciwane leli, njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,074. Kwasinda inkulungwane phose amashumi amabili 18,636. Uhulumende usenikeze omanisipala bemadolobheni elizweni amandla okuqhubeka bebhidliza indawo lapho kusebenzela khona abaphila ngokuthengisa lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court wethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye inhlanganiso ezimela uZulu ohlala edolobheni zikhweze isicelo emthethwandaba waphezulu we-High Court esokumisa ukudilizela indawo zabo zokusebenzela ngalezi zikhathi abantu bebhekane lobunzima ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umgcini sihlalo wenhlanganiso eyahambisa amakhansili emthethwandaba eHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende lamakhansili bephula umthetho.
Lokhu okwenzakalayo lapha edolobheni leHarare siyabona thina njengeHarare Metropolitan Residents Forum ukuthi kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law. Kutshengisa ukuthi lapha sisakhatshana manxa sikhangela izinto zokulandela umthetho i-rule of law lokulandela konke okuyabe kukhona manxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe.
Lokho kusekelwe ngomela inhlanganiso yabathengisa impahla eyebulawa Vendors Association umnumzana Michael Ndiweni.
Abahlonishwa abantu abasebenzayo iloba ngase kungenele imithetho ndaba emkhulu ukuthi abantu abahlonishwe bengahlukunyezwa akulokulandelayo kutshengisa ke konoku ukuthi akula umuntu ohloniphayo umsebenzi wenziwa abantu abazisebenzayo nanku idolobho leHarare loke libhidliza izakhiwo zabazisebenzayo kulusizi kakhulu ukuthi kabalalelanga isinqumo somthetho ndaba esikhulu ukuthi ayikumiswe lokho.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Charles Noni uthi kusobala ukuba uhulumende kala ndaba nabantu.
Sonke siyakwazi nje ukuthi hayi ikhansili ayinyeke yakwenza lokhu yodwa nje ingela muntu oyithumileyo njalo ingela muntu oyiphayo amandla okuthi iyeyise lesi sijeziso se-High Court okutshengisayo sibili ukuthi hayi umlayezelo lo uvele ngaphezulu kohulumende lapho esingathi ngama-higher offices e-government okutshengisayo ukuthi hayi uhulumende nguye nje ongemuva kwale ndaba yokubhihlizwa kwama-tuckshop siphakathi kwe-lockdown leyi okutshengisa vele ukuthi uhulumende kalani lo Zulu njalo lokuzwela uZulu ukuthi uZulu uzaphila njani.
Kodwa isikhulumeli sedobho leHarare umnumzana Michael Chidene uthi abakwenzayo kusemthethweni njalo bazanikeza uZulu indawo zokuthengisela.
The city encourages residents with illegal structures to move
kutaza abantu ukuba bakhuphe izakho ezingavunyelwayo masinya ukuze bagcine impahla yabo yokwakha bayisebenzise endaweni ezivunyelwayo. Sinomhlabathi esupha abantu ukuze bakhe endaweni ezivunyelwayo. Siyalungisa indawo zokuba labo abafuna ukuthengisa bathole indawo ezifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba amakhansili ame ukudiliza indawo zokuthengisela ezifeshe idungwizale eBoth. Kodwa isinqumo sikahulumende esiphume kuphephandaba le-Herald esilo njengomnumzana zinechimwe churu unobhala kugathi lwentuthuko yezabelo futhi amakhansili angaqhubeka ediliza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiyumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Umthethwandaba we-High Court namhlanje wethule isinqumo esivimba uhulumende ukupha i-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphi izigidi eziyizikhombisa lengxenye zamadola 7.5 million Zimbabwe dollars emele iye ku-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-MDC Alliance yiyo ekwezele udaba lolu emthethwandaba ngoba uma Kuphi esithi imali le ize kubandla lakhe kulandela isinqumo se-Supreme Court sokuthi nguye owayemele akhokhele ibandla ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai hatshi uChamisa. Kodwa umahluli we-High Court umnumzana Nangati Kanumanongwa unqume evumelana le-MDC Alliance namhlanje. Umanongwa uphe umphathintambo wezemali lo wezemithetho amalanga alishumi ukuba baphikise isinqumo sakhe nxa befuna. Imali le iphiwa amabandla alamalunga ephalamende amaningi uhulumende phansi komthetho we-Political Parties Finances Act. Njalo esikhathini sonke lesi ibivele isiya ku-MDC Alliance. Kodwa uMakhuphe useyifuna laye esithi amalunga edalela ephalamende aku-MDC Alliance ngawakhe. Kule viki uxotshise amanye awo kuleli dali. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxhume ingcithi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncobe.
Isinqumo lesi sihle ngokuba sipha ithuba lokuthi kuke ucace kahle ukuthi kambe isinqumo se Supreme Court sithinta okungakanani MDC Alliance ukuthi siyayibopha yini kusuka kusiya phambili ikakhulu kulona loludaba lwemali kulapho kuzavela khona kabanzi ngokuba phela iMDC Alliance ayisibo kuphela labavela ku MDCT eyayikade ikhokhelelwa ngubaba uSwangirai kukhona abavela ku MDC abavela ku PDP abavela kwezinye inhlanganiso so imali nxa iphuma iphumisiya kubo bonke laba bantu angizange ngezwa umama ukhuphe esithi bonke labo bangena ngaphansi kwakhe ngakho ke kuyahlupha ke lapha emalini nxa ususuka yonke uyisa kuye kanti kulabanye vele ababekade bengelayi lapho ke kulenkinga bekufanele kumiswe uqale ucace kahle ukuthi kusebenza kanjani ukuze kuye phambili izinto zime ngendlela efanele lithube lihle ke ukuthi kuvele kahle konke ukuthi kambe isinqumo seSupreme Court sibopha okunga kanani iMDC Alliance nxa sibopha iMDC Alliance sibopha luphuhla ngothi lweMDC Alliance yonke yini kumba abanye kuMDC Alliance kodwa nje uma liqondiswe kibo bonke kunzima ukuthi besisiwa kumama uThokozani Khuphe kwabanye yafika njani
umphathintambo wezemali kanye lowezemithetho abaphathwa yilolu daba ubona bephikisa yini isinqomo lesi
ngicabanga ukuthi bazaphikisa bazathi bona iSupreme Court iyathi umama uThokozani Khuphe senguye ophethe iMDC kababuyele kuma structures ka 2014 kodwa phela into omele uyikhumbule ukuthi le mali kayiphiwa iMDC ama structures eMDC iphiwa iMDC kumbe noma yiliphi bandla lezano PF uma ngabe bemelwe eParliamente linani elithile ngokomthetho weZimbabwe ngakho kakuhlangana imali evele eParliamente lama structures ka 2014 kuzamele kucace ukuthi imali ya kanjani ebona bengavotelwanga ngaphansi kwalelo gama yikho ke lokho ezabe kulungisa ke iHigh Court ukuthi kuyahlangana yini kumbe kakuhlangani kodwa nxa ukhathana kunzima ukubona ukuthi ukuhlangana kwakhona kusebenza ngayiphi indlela ikakhulu nxa kuhlanganisa yonke iMDC kungakhetha uhlangothi ukuthi iMDC Alliance yakhona yiphi nxa kuyikuthi ngamaqembu ahlukahlukene okwakhathesi hayi kakuvumi kodwa sizabona nxa ngabe sebephikisa bona laba bakahulumend
umnumzana efidlela ncobe ucubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo Nisagaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Kulive talk namhlanje sikhuluma sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus. Emhlabeni jikelele kodwa likhumbo lesihlobo. Ngenxa yegciwane le-coronavirus asenelisi ukulinganisa ukuba nalingene. Kulolu hlelo ngucingo njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa uSithandekile Mhlanga.
Amabandla aphikisayo kwele Ethiopia athi asola uhulumende ngokwephula isisekelo sombuso walelo lizwe ngokuba esedlulisela ukhetho phambili. Ingcwethi zithi inani labantwana abazasetshenziswa ukuvuna emasimini eGhana le-Ivory Coast ngokungekho emthethweni i-child labor ngenxa yobuyanga obuzadalwa ikumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lizakhuphuka.
Ababalisi labafundi bezigabeni zeMandebeleni baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19. Bekhangele njalo ekuvulweni kwezikolo kanye nemali emele bayiphiwe izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izikolo sezilamaviki phose ayisikhombisa zivaliwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 njalo akukaziwa ukuba ziyovulwa nini. Ababalisi labafundi bathi bakhathazekile ngakho ke balemibono ehlukeneyo ngengxaki esidalwe yilo umkhuhlane kwezemfundo eZimbabwe. Umbalisi wezansi emandebeleni unkosikazi Nomusa Nyoni uthi labo bakhangelele ukutholiswa imali izikolo zivulwa.
Ebo kambe sesizwile sibili ukuthi amanesi engezelelwe imali. Sesikhangeleke ukuthi uNkulunkulu ephathisa sivule izikolo amateacher lathi siza kwengezelela imali. Ngoba umbalisi nguye umuntu ohlangana ke lalolu hlupho lokuthi angangena umkhuhlane we-COVID-19 52 children kwake 45-35 iphambi kwakhe uzuthi unesi ungcono ngoba uzathola abana laba sebefike ngale begula utisha vele ukurisk okunye okumalisa. So sikhangela uhulumende ahlaqalisa amalungiselelo considering iplight yamateachers.
Unkosikazi Nyoni uqhubeke ethi ababalisi labantwana balakho ukuthelelana lomkhuhlane izikolo zingavulwa.
Ngikhangele sibili ukuthi kule ngozi yokuthi nxa kuvele kungakontinua kunje kuconsider amanesi wodwa ophiwe imali amanesi amateachers engaphiwa ngazo kuzahlupha. Sesinanzelela ukuthi COVID-19 le vele isort of airborne iyaspreadeka nje lula. Abantwana bayathelelana lo mbalisi uyathelelwa. Akukuvele kulobuzima sibili. Umbalisi ukurisky la uzagula.
Isakhamuzi sekezi umnumzana Whiteman Moyo yena uthi bakhathazekile ngeholo lababalisi ngoba belakho ukukhalala umsebenzi uma uhulumende engabalungiselanga.
Kuthiwa khona kule bush allowance kuzoba le risk allowance encane sizwa ngapha ku Ministry of Education kubabalisi lababalisikazi labo headmaster. So kuthi kuthi bathi bona abafuni ukuthi bafike kulelo banga lokuthi sebengayenza lokho kwakuthiwa yi-sit at home lokho kwakuthiwa yi-strike sebeyekela umsebenzi. Hatshi into ekhona ukuthi uhulumende kahle aphangise ananzelele ukuthi kulohlupho lapho olukhona olungafika ezikolweni. Abantwana nxa befundiswa abakawubambi umkhuhlane kulapho kule ngozi enkulu ngoba uyabe ungakwazi ukuthi fundisa umntwana olomkhuhlane mbongela umkhuhlane. So akunanzelela ukuthi nxa kuphiwa amanesi akuhle kuphiwe kuphiwe lababalisi.
Isifundi enkayi umbali yemvelo Ngwenya ucele ukuba izikolo ziphuze ukuvulwa.
Lapha mina ngikhuluma ukuthi sibe sicela ukuthi izikolo zingavulwa masinyane ngoba abantwana ngale zikolo babehlangene njalo kulale COVID-19 singahlangana ngoba abantwana besikolo bangagcina be-tested positive kule coronavirus. Ngibe ngicela ukuthi izikolo ziphuze ukuvula ngoba kule floor le umqando esizabuya njalo kathesi abantu baku-lockdown babeswela izinto zokudla. Nxa sesivula izikolo abantwana bazabe sebeswela okokudla.
Umbali yemvelo Ngwenya uthi ukhathazekile ngokuswelakala komuthi wokwelapha kumbe ukuvikela i-COVID-19.
Ama-scientist wona la ayiwa umhlaba ayihlula into ebulawa yisepa yena le esigeza ngayo. Indawo zonke lapha emathawni nasemakhaya ufica ufaka ama-sanitizer zezigubhu ezile mithi efana namasepa ogezi izandla ogezi umganu kodwa kuthiwa yona le imithi yabulala i-corona. Wona ama-scientist wona lawa ehluleka nje ukuthi yenza umuthi ofana lesepa yena leyo kodwa ongalimaziyo emzimbeni omuntu ongadleka umbunatheke kumbe utheleka emakhaleni ukuze siqedeleyo corona phakathi kwemzimba yethu.
Umongameli Emerson Mnangagwa kakatsho ukuba izikolo ziyavulwa nini kodwa ngolwesihlanu weviki edluleyo uyekethisile iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya. Ngakho-ke ilizwe likusigaba sesibili sokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Asenelisanga ukuthola umbono kahulumende ngesicelo sababalisi semali lapho izikolo zivulwa njengalokho okwenzelwe abongi njengo ngoba abengatsha zonke zemfundo bebengadobhi ucingo loba ukuphendula imibuzo ethunyelwe kuWhatsApp. Lisiyashona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle ezweni lubike ukuba lokhe kulabantu abangamashumi amathathu lane abanegcikwane le-COVID-19 ezweni. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukumisa ukumemetheka kwalo umkhuhlane njalo uZulu sokumele ahambe egqoke okokuzivikela okuvala umlomo lamakhala imask ozabonakala engela mask emphakathini ulakho ukujeziswa ngokuhlawuliswa amakhulu amahlano amadola. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uNoel Kaseke uthi ukuziphatha kuqakathekile kakhulu kubadlali bomdlalo wenguqu abasakhulayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKaseke ungumsekeli womqeqeshi weqembu le-Deba Al-Hussein Sports Cultural Club nase-United Arab Emirates uthi ukuzimisela nokuziphatha kuhle kunakho ukudala umehluko phakathi kokuphumelela nokungaphumeleli emdlalweni wenguqu.
Ngiyalikhuthaza abafana abakathesi abasakhulayo labalasi isifiso sokuthi bedlale ibhola. Kumele ube ne-discipline lokuzinikela ngoba uma ungelakho lokho kubili, hayi, awusoze wakwanisa ukuphumelela. Awusoze sibe wakwanisa ukuphumelela. Discipline lokuzinikela yikho kuqakatheke kakhulu.
UKaseke ukhulele kuqembu le-Highlanders idlala kumaqembu abasakhulayo lapho aqeqetshwa khona ngu-Alibaba Dube. Ngemva kwalokho uqale ukudlala kuqembu elikhulu le-Highlanders lapho asebenze khona labaqeqetshi ababalisa uRaman Kumbu nasebadlula emhlabeni yabathi uBenjamin uWillard Khumalo kanye no-Eddie May. UKaseke uthi bonke abaqeqetshi labana kanye nabazali bakhe babeqakathekisa ukuziphatha kanye nokuzimisela njalo imfundiso yabo yenze waze wadlala nasemazweni. Uke wadlala emazweni abalisa Albania, India, Cyprus kanye nase-United Arab Emirates. UKaseke uthi uba ngumuntu olalelayo olembeko okuqakathekile kathesi ngesikhathi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyalicela sibili mahlabezulu, asihlalenini endlini, asincedaneni. Umkhuhlane lo siwukhulele bantu bakumthakazi, lihlale ezindlini. Kube isikhathi nje ukuthi lihlale lemuli. Lo mhlaba ubusenza singasahlali endlini. Lokho esibhizi sisebenza, siyakwasatholakala isikhathi sokuthi kuhlale phansi njengemulo, kuxoxwe i-after meet le madoda lesiphiwe uNkulunkulu yokuthi sikhangele impilo zethu.
UKaseke wadlalela neqembu lesizwe lama-Warriors njalo leminyaka emithathu ethethe umhlalaphansi. Phambilini kwaba ngumsekeli kamqeqeshi kuqembu angisebenzela kathesi kwaba ngumsekeli kamqeqeshi kuqembu le-Al-Hamriya. Ngimele-Studio 7 ngokubulawayo uJoseph Njanji.
Kitty was a Friday, my darling. Was a Friday, 7
o'clock. Was a Friday, namhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yi-Summit Express. Leli qembu lisanda kwethula idlakade lalo lakuqala elilesihloko esithi Umalayitha. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Iqembu leli likhokelwa insizwa edabuka ePlumtree uMadam Simanga njalo lihlabela likwele South Africa. Nangu kumsimanga echasisa ngembali yakhe.
Into kumculo ngiqale kudala mpela ngumuntu vele odlala iKatar kakhulu odlala isigingi. So ngiqale ndlalela abanye abantu ngaqhubeka ndlalela abanye abantu. Wathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengqayisa ke elami iqembu kuthiwa yiSamu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonekthana lathi obabe funa ukuyenza into zemithato obenza nabale micimbi nje siyakwenza konke lokho.
Indlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi umsebenzi, ukukhula kanye lale ethi ukujola.
Ah,
yini ongakutsho kubalandeli Msimanga?
Abangathengi amafonkhongu loko kuthengiswa emgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu ngasingabaculi. Siyayenza into ezinhle ekugcineni kwakhona kugcina sokudleka thina ezikhwameni zethu ngoba isidile masiyiripota siripota ngemali ephezulu kakhulu.
Ukuthenga idlalate lenu balithola njani?
Oyabefuna mhlawumbe yabele umcimbi olani efuna ukusikhonekta ku 0612659640. Mawufuna ya WhatsApp, mawufuna ufoni uyalithola ku CD.
Lekhumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa. Uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe lesamu express ngale eka Malaija ethi maphokothela.
isikhathi singasavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singakaligqibi uhlelo lwalamhlanje kodwa esikhangelele silazo inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus ezimbabwe seliqonge lafika kwabathobamunemunye 9 omanisipala bemadolobheni ezimbabwe baqhubeka bebhidliza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa i-high court yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa Kuwoza Friday lamhlanje besihamba neqembu elicula umdumo werumba elisiqathulayo elizibiza ngokuthi yiSam Express. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi libe lempela sonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.